ngiyabonga sithandekile thina njengebandlale MDC Alliance sahlala phansi sahluzisisa lokho esingathi ama observer mission reports ingwalo imbono eyabhalwa ngama organizations anjengabo African Union labo SADC labo European Union ababuya bazobona ukuthi ukhetho lweZimbabwe ka 2018 lwahanjiswa njani njalo sakhangela lokho okwenzakala kwamanye amazwe njengabo South Africa ke Kenya labo Ghana lokho esingathi ngama best practices sahlala phansi labantu beZimbabwe ukuthi bona labo besinike imbono yabo lama recommendations abo ukuthi umthetho lungahanjiswa njani. Yikho thina sasesihlala phansi sasesiphuma lezinqumo ezingamashumi amabili ingathi 20 principles for reliable, inclusive, credible elections in Zimbabwe. Izinqumo zonalezi yizo esingathi kuzingalandelwa ukhetho lweZimbabwe akusuze kube lokhu lokukhonona. Abantu bamaphephandaba kulokukhonona ukuthi kulokukhetha ikakhulu nxa sikhangela ama-national broadcasters ukuthi thina eZimbabwe sile TV station eyi-1 is a TV ungakhangela imalanga wonke ikhuluma ngebandla lezami ngayikhulumi nxa ikhuluma ngezindaba ze-MDC kumbe ngokwamanye amabandla kukhulumi akuphumi ama-report amahle kuphuma singathi ngama-negative reports kuphela phandle lapho abantu bayethuselwa so sibona izinto eziningi ezenzakalayo emakhaya indaba ze-intimidation layo i-violence so ithina njengabandla ze-MTC sithi akube ne-code of conduct izeki layo nje kumele iphiwe amandla kungabi lokwethusikela kube ne-free political environment abantu bekwanisa ukuvota ngentando zabo eyokuthi nxa ngelanga lokhetho ama-results nxa kukhawunta amavoti esuke e-polling station esiye command center e-ward command center ye-province command center ye-national kuhanjiswa njani kube le-transparency i-voter registration lilungelo lomuntu wonke umuntu wonke weZimbabwe kumele phiwe ithuba lokuyarejista ukuvota kungathi ngaphela silama-youth afika maybe singathi kubo 2 million abangarejista ngokuvota so kumele iveki ifake izibopho yokuthi abantu bonke laba bazakwanisa ukuvota.
Ningathi njengebandla akuphuzanga yini lokho? Asibonanga ephalamende kutshutshiswa ukuthi kube lama-electoral reforms.
Udaba lwama-electoral reforms asinto esingathi siqale namuhla ukukhuluma ngayo. Into eyaqalisa kudala kwesule ukuthi imithetho eyama-elections esingathi ngeyama-electoral laws ethu ukuthi a-aligne afakwe alandele i-constitution yikho okulenkinga kakhulu ikhona eZimbabwe.